Abasakhulayo bemthwakazi Republic Party baqale ukutshengisela bephethe amabhakane alotshwe insolo yabo ngokwenza kwabaqondi be-OK Supermarket bobulawayo. Isikhulumi semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo uthi abakwenze lamhlanje kuveza ukuthukuthela kwabantu bakobulawayo ngokwenzakala ezitolo zako-OK.
Esesikwenze lapha ukuthi-ke siletheke ulwazi. Sibabonise ukuthi ke lokhu abakwenzileyo kasivumelani labo. Ngaleso sizathu ke sesilethile esesikulethile sakhuluma ivoice yethu esiyikhulumayo ukuthi bona bazaphendula besithini sizokulinda.
Umgcini sihlalo weAmavikelambuso Association umnumzana Mthobeki Ncube uthi okwenze baphatheka kulokhu kutshengisela yikuba sebenanzelele ukuthi bayabandlululwa.
Asiphatheki kahle ngoba siyokwakhuluma labo ngendaba yokuthatha abantu ngoba batshengisa ukuthi banobandlulo ngoba thina masikhuluma indaba yokuthi sikhathe abantu abayisayidini emathebeleni bathole imisebenzi. Bona abakunanzeleli njalo ngabalandi abanakho bakhanya bayasibandlulula ngabuya labantu abavela kwezinye izigaba. So kusiphathabi kakhulu ngoba thina sifuna ukuthi abantu bakithi bathole imisebenzi endaweni yakithi. So bona babethe abantu ngaphandle abakithi kuyingcosa abantu abafakwayo ekubeni bekhona abantu abafuna imisebenzi kule ndawo yakithi.
Ugcina isihlalo lemthwakazi Republic Party umnumzana Boyz Makhalima uthi indlela abako-OK abaqhatha ngakhona kulobandlululo.
Thina njengabantu esike sayizidala lokhu labo laba bantu kuyabe sithunywe ngabantu abaku-ground. So abantu abaku-ground khangani abafikisekanga ngempendulo le esibuye sabanika yona. Sebecabanga ukuthi labo bathathela inyathelo elizakwenza bazwakale sibisibile into abayiyo abakhuluma ngayo. Ngoba silusizi kakhulu ukuthi indawo enjengo-OK ekobulawayo khona begodini phakathi kwabantu abathathwayo out of seven esayibonayo thina yathathwayo two yibo kuphela abantu bakhona. So kusuka kusimangalisa kakhulu ukuthi nxa kuthiwa i-online i-online yangikhona layo kumbe i-segregate abantu kumbe sisenza njani sokusimangalisa.
Umnumzana Venethi Ncube isakhamuzi uthi bazamile ukukhulumisana leziphathamandla zako-OK kodwa impendulo abayitholileyo ayibasuthisi.
But nesikufisayo sithi sinxathi lapha emathebeleleni ama-first preference ngabantwana bakithi abesintu but bona indlela abayenza ngayo babuya labantu abavela kwezinye indawo like emashonaleni basitshele bethi abantu abethu abakhwalifayi ukuthi bona bathole imisebenzi. Manje yikho khonokho thina singavumelani lakho ngoba siphethe izetifikethi ezitshengisa ukuthi labo bantwana bayenelisa ukwenza lowo msebenzi owenziwa ngabantu abavela esishoneni. Kungakho-ke sithi thina singakufuniyo ukuncindezela yikho sisima sisithi hhayi ukuze bona babone ukuthi sisirathi abame kancane ukusebenza bavale baqalise balungise udaba lolu abalenzileyo ngoba thina sifuna lathi ukuthi abantu abethu basuke esitaladeni babuye labo bazosebenza ku-OK babo.
Iziphathamandla zako-OK egodini kobulawayo zalile ukukhuluma le-Studio 7 mayelana lokwenzakale namhlanje kanye necala elizetheswayo lokuqhatha abantu abavela phandle kwaleli dolobho zisithi azilalungelo lokukhuluma nentatheli zindaba. Ukutshengisela kwanamhlanje kubikwa kubanyelwe ukuthi isitolo se-OK esisegodini siqhathe abantu ababili bakobulawayo phakathi kwabayisikhombisa kumaviki amabili adluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.